Kuhamba kuhle kakhulu kuZanu PF. Nethemba uyakwazi ukuthi amaviki amabili aphelileyo iZanu PF kade ile Congress eHarare, lapho okukhethwe khona uGusungu waba nguye u-First Secretary weZanu PF, njalo kukhethwe khona umama uDr. Desmond Mugabe waba umama wokuqala kube umama, kwasekuzokhethwa njalo uMinister uMnangagwa njengo-Vice President weZimbabwe, njalo ngu-Vice President weparty, njalo kunewethu Mpoko laye wangena njengo-Vice President weparty, njalo njengo-Vice President welizwe leZimbabwe. Konke lokhu mina kuyangithokozisa ngoba kuyatshengisa ukuthi ibandla lethu liyaqina lisiyaphambili. Thina njengamaZimbabweans, whether ukuZanu PF mba okuZanu PF, silokholo olukhulu kubukhokheli lobungcitshi obanikwa uPresident Mugabe nguNkulunkulu. Therefore sikhona ukuthi simsekele, sisebenzelaye ukuze iparty yethu ikhule iye khatshana. Njalo siyabonga ukukhethwa kuka kwamkhokheli wethu o-former minister Vice President uMnangagwa, njalo lo ngokukhethwa kukaMpoko. Konke lokhu kuyatshengisa ukubana khona iparty yethu iyaqina iyakhula isitsha phambili. Kwiprovinsi mina engivela kuyo iMatsaos, ngizasebenza kakuhle njalo closely lalabo abakhokhela le iprovinsi. Okuzathiwa nguye osakhokhela le iprovinsi, ngizamnika isupport yami okwenzela ukubana khona iparty yethu iqine isitsha phambili.
Ye, kodwa lithini ngalokho okwenzakalayo ukuthi kwaxotshwa unkosikazi Joyce Mjuru, labanye kwakuthiwa kungani lalisebenza laye, liyakwamukela lokhu kumbe lithi latheswa icala elivele lingekho?
Hhayi, angifuni ukukhuluma nalokho, kodwa abantu abaficakala bele cala lokuzama ukulimaza umkhokheli welizwe ayisibo bantu abaqondileyo, sibo bantu abaqondileyo. Yena lokho I want to be very very clear. Yikho ngithe khona mina ngiyamsekela kakhulu umongameli, ngilunga lephathi, njalo ngizayisebenzela iZanu PF kuze kube lanini, kuze kube lanini. Lokho kwabanye ongibuza khona, hhayi, sicanazele fonela bona.